ukujezisa umntwana ngokumtshaya ukumhwabhela loba ukumncisha ukudla kubikwa kuyokuhlukumeza ngurhulumente webhilitane ugadla lwezenhlalakahle kazulu lusebenza ebusuku lemini luhlolisisa nesiphatho sabantwana osokubangele ukuthathwa kwabantwana abaningi bezizalwane zezimbabwe ngezizathu ezitshiyeneyo lokho sokudala ezinye inhlupho ezifana lokuchitheka kwemizi abantwana bagcina ikusasa yabo engamanga kuhle besiyagcinwa emzini egcinwa intandane kumbe abantwana abavela embonini ezilabazali abathatha okudakayo kumbe abalahlwayo ngabazali umnumzana inondibale osebenzela lolu gatsha uchaza ukuba bona abantwana bathathwa nxa sokutheni
abantwana bathathwa nxa kuyukuthi sokuyenziwe ama-assessments ama-social workers bengayenza ama-assessments bethola ukuthi kulento abangathi beyibambe bethi hayi into le yafaka umntwana at risk therefore i-decision yakhona usually it involves ama-decisions but ultimately abantwana bagcina bethathwa ngendlela enjalo
abantwana ma bethathwa bayajabula isikhathi esiningi ecabanga ukuthi lapho abaya khona bazazenzela amathanda kungaphela abazali ababakhuzayo unomvelo mhlanga oleminyaka elishumi lane yokuzalwa yena ungumunye wabake wathathwa wanikezwa abanye abazali kukhanya lakujabulelanga lapho ayehlala khona lesizungu samhlupha wazwa cina ebuyela ebazalini bakhe ngenyanga edlulileyo kampandula ukumthinta nje umntwana engilandi bakuthathela usale ubambe phansi kungakhathelekile ukuthi ngokunganani ungubani njalo wenzani empilweni unkosazana Sihle Gumede ngomunye wathathelwa abantwana njalo yena bakhe phinde ababone baze bafikise iminyaka elitshumi lesitshiyagalombili
abama abantwana bathathwa bangu-2 omunye ole-9 omunye ole-5 bathathwa i-social services khona manje angikwazi lokuthi bangasokulama-3 years bethethwe
kusobala ukuthi iningi lezizalwane zezimbabwe le-afrika jikelele ukujeziswa kwabo abantwana le ndlela abondla ngayo ingane basebenzisa amasiko alapho abadabuka khona kwephula imithetho yasebhilithane kukhanya kuba buhlungu ebazalini abadabuka hatshi ezimbabwe kuphela kodwa lasezokazi le-afrika ukubona amasiko lesintu saba sesilahliwe le nhlonipho ingasekho ebantwaneni abantwana abaningi bazenzela umathanda njengobathi ngamalungelo abo ukuthi benze abakufunayo umnumzana Dumisane Dumakude wathola umntanakhe ontombazana esemacansini lejaha emini libalele akabuzanga okuningi wabhaxabula umntwana lejaha
mina ngehleka luhlupho lapha kusho ukuthi umntwana wami ube le-13 years ngo 2014 ngathi ngifike endlini lapha ngathole ngenisijaha uthe kunjalo ngaxotsha umfana lo ngokuzonda lokuthi ukuthela ngacela sengitsha umntanami lapha wasembizela amapholisa wacela sekusiba involved i-social services so watsho ukuthi bathi ngoba ngitshaya umntwana into engavunyelwayo elizweni leli umntwana akatshaywa so basebethi bazamthatha umntwana khona omncane ole-2 years laye base bathi laye bazamthatha kunjenje ngathesi angikwazi ukuthi abantwana laba bangaphi
ekuthatheni kwabantwana abazali abatshelwa lutho ngabo lokuthi bahlala ngaphi njalo lokuthi bakhula njani umnumzana Ndibale ulandisa okwenzakalayo bengathathwa abantwana
umntwana nxa sebekukhe bayaluza usiko lwabo abanye bayatshintshwa amabizo abanye bayanikwa amanye ama-families avela ezakuba abavela e-Nigeria whatever families afuna ukubafohla uyathola ukuthi abantwana labana bagcina sebesiba lama-behavioral problem whereby ukuthi sebefuna i-support abanye sebegcina besiba exposed kuma-drugs begcina sebebhema imbantshe begcine sebethatha ama-drugs anjengabo-cocaine sigcina sibabona abantwana sebegcina labo sebetholakala kuma-mental health services
kusobala imithetho yebhilithane ungathinta umntwana umncishe ukudla loba ukumhwabhela usuhlokoze inyoka emlindini ulakho kulunywa uyathathwa umntwana ngabenhlalakahle kazulu lokulondoloza kwabantwana njalo ungabotshwa lokubotshwa umntwana ahambe kunaphakade lo msebenzi wakho uphele nxa ongosebenzayo imele e-Studio 7 eLondon ngu-Ezra Jesus Banda.